Sosuke lesikhathi kule problem yeZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Nginanzelela ama unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama teachers indaba incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, into disuffer kathi education abantwana. Yebo siyavuma ukuthi ama teachers is a problem yilokhu suffer, but nasi lisathi fundamental right yomntwana, education yomntwana is suffer. And then it becomes a different issue.
Yes, siyakubona mfile ukuthi uvele sipinde esinye isimanga sayo ukuthi uhambele abantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi ngikhombana okwenza khonokho?
Ngokuyisipindi sengikhulume ukukhulumayo, but besithi phela let this generation enjani layo ikhulule, iyizo-express. Because as mna vele the idea vele thina besona ukuthi who are suffering the most while the child. So now I'm going to suffer the most and populate abantu abadala ibukele and stand aside. So the kids they start by the people who exist.
Singathi-ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo kuhambe njani khona?
Abantwana ngabe kuya esikolo teachers in local parentage mina ngasesikolo ngumzali wabantwana. So that kuthi nga abantwana befuna uku-expressa something ngibayekele bephume bekodwa, then that means nami ngabesengikhiphe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenzwa ngoba abantwana ngabe kuya esikolo sabesifanisi kateacher ukuthi teacher nguye abesengumzali. So ukuthi nginikela abantwana bephume bekungayenzi ngomuntu ongumzali, so ayisaphuma sonke.
Yes, siyabona ukubambana nje seliphumile. Kade kulokuningi kade likhuluma ngakho, okade kuvele kuyisiqokela sezendaba yikuthi lenzeni, litshengiseleni.
I think nginanzelela ama-posters asekhona ade yi-3, one of the specifics for every Zimbabwean child. Kusho ukuthi sebeshoukuthi lokhu hayi sikuyenzela umntwana wonke njani osezimbabwe. Number two, bekule issue yokuthi ngisayenza ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane, but kube lama-hikes nje kule isizi kani ikhwezo yabazali yaba kakhulu. Number three, the children bezamti bebuze ama-organizations enzangakho unicef ukuthi ansira-ID yethu why singani si-infringe. So ngizananzela bekula ma-posta ayi-3. So ukhulume nabantwana adebelokuthanda besithi ubona i-tadizevirus yami ye-education lokuthi i-education yezabaniyabanika amazi.
Siyabona njalo-ke besudingwa sibili phansi phezulu. Uphephile kulokhu njalo-ke ubona ngazani eZimbabwe pho sovalelwe ingwe kumbe kume njani?
Nengubalayo ngabade lidinga ngamapolisi ngingade ngasezimbalele, but ngaso sikhathi selidinga i-state security, selidinga i-military intelligence, selidinga i-prison intelligence. All six arms ezama-security forces sezindinga. So isokoze ukuthi ngathi ngabale ngoba lami liyabeshingeka bezempilo yami.
Yes, singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhonokho okwenzileyo?
Mna into engayikhuluma yokuthi inezitisikuhole zethu hambe laba balandele okwenziwa ngabantwana bami abenzikunga. I think sokulesikhathi sikile i-teaching profession zami ukukhuluma sokulesikhathi and khanye uhulumende kanjani idalalele. Abe ngajoyina sibili into enziwe indluko yesikole ngibona ngani utisha uzaphakamiswa lemfundo ezanjani lemfundo izakusiphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela kuya abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Into engayisaba ngoba i-right yokuthi bezi-express le-right eyazakala ezinda ku-United Nations. So the moment naso kuthi abantwana abavunyezi uku-expressa i-right yona leya, it means you've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu, it means kuma-human rights asenze kahle.